lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe izera umthetho wayo ivele ivama ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different awula mehluko ngaye nje bayekele khona nxa kuthiwa khona into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents hayi khona i-cent elodwa akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla ezisemavinkileni
ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela
phela yikho esisakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi imithetho yana yakwesabhuka abasekhaya uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yezimbabwe kuphela na kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe yikho kwenza amazwe wonke nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo iyabe sigcinwa nje emabhenki umuntu eyiguqula nje itshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngamaletha ukredit so lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini ngapha banyathele emanzini akuncedi lutho yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ixotshe iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha lokhu ekuphambanisa
ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009
angiboni ukuthi ihlanza lakhona lizafika lelo ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-America kuphela izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000 amasosha amapolisa abemajele lamatitsha lamanesi lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangela lelo khetho lomnyaka ozayo ama-services akhe iy'mpahla zakhe ukuthenga ama-vote kana ukhethwa kwendayo abantu uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo iprinting yalapha nxa kuzakuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele lomnyakeza okwakhathe wethu angiboni ukuthi umthule ncube lojohn mangudlalo emasomnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le-RTGS ikhishwe emzini.